go VOA Ndebele.
Levuka njani nthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 23 kuzivandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Ngikhuluma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona. Bathi mekubanika ngo-October 2019, November, December badlala bengelakhudla.
Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozalamba lonyaka, uZulu wedede uthi indlala emthwalise nzima.
Bazondele ukuthi kungani kube nabantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli wedale lephalamende owesibare amacala angazwakalini.
Umeli wembare edale lephalamende engowe-MDC umnumzana Stamen Chamisa uthi uhlaselwe ngabasekeli bezanu-PF kade behlome ngempempa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba ezaphathisa bonke abalambayo, ezinye izakhamizi enyakatho yamaNdebeleni zithi sezilenyanga ezine zingatholi amabele kugatsha lwe-social welfare. Lokhu sokubangele ukuthi labantwana besikolo kwezinye indawo beqale bethengisa izithelo zeganga ukuze bethole imali yokuthenga ukudla bese besiya esikolo. Ukhansila wedete umnumzana Stanley Torima uthi asebekhulile yibo abahlaselwe indlala kakhulu.
The Department of Social Welfare ukhuluma iqiniso, bayaphuza ukunika abadala ukudla. Ngikhuluma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona. Bathi mekubanika ngo-October 2019, November, December badlala bengelakhudla, badlala belambile. Khathesi bayabuya everyday abadala bebuza, kansela ukudla thina sesilambile siyenze kanjani. Indlela abaphathisa ngayo singathi ngesikhiwa they are not consistent. Because sometimes bayakwanisa ukufika about 3 months abantu bengakatholi ukudla. And ukudla okwesitshwala uyakwazi lapha eZimbabwe, ukudla isitshwala that's the staple food. And ngathi athole ukudla after 3 or 4 months kuyabe kungasarayitanga.
Ezikolo ke kuhamba njani? Bayalamba yini abantwana?
Ezikolo lawo bayanikezwa ukudla khonokho umumbu, but khathesi izikolo zivulwa. Ngake ngafika esikolo ngathola abanye abantwana befika esikolo ngama-10 ekuseni, abantwana sekumele behambe kubreak. Ngabuze ukuthi isizathu kwakuyikuyini. Abantwana abasela ukuthi hani sikale sahamba sayethengisa inengo esitimeleni. Kuya kungasarayithanga, it will be growth abuse. Nga abantwana besikolo primary going kids ngase behamba ukuyothengisa okuthengiswayo ukuthi bezuze ukudla indawo ezesitimeleni kumbe kuma-shopping centers, kuya kungasarayithanga.
Wona umumo emasimini ke unjani?
Abantu bayabelimile but iproblem yayenzakala ngeyokuthi kwatsha, izulu laphuza ukubuya. So abantu bathi sokutshile lokuyana kade bekuhlanyelile baphinda futhi lenkomo. Kuluma kanje kuphumile lokho akuthi imali bakufaka phansi, kuyakhula sibili kusesemanzi phansi. But hayi, umumo weZimbabwe sofuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye kungasakangeleki ukuthi lowo uphuma enjini kabani, but sibambane njengesizwe silungise lapho kumele ukuthi kulungise kona, because izinto azimanga shop. Ema-shops izinto ziyadura, ifees ukuthi ibe lokho lapho kade ikhona last year akusayenelisi ukuthi indleko zesikolo zihambe zithe kuhle. Abaphathi besikolo bengathi ama-fees kakhwele lapho abadala abasebenzi abalaze izimali. Sokunzima kakhulu, sokunzima kakhulu okokuthi i-government or ilizwe leZimbabwe kumele ukuthi abantu basebenzele ndawonye, baphake amakhanda ndawonye, because akula into e-right. Ku-education izinto azimanga kuhle, ubuye ku-other things ukuthi ufuna ukuthi uhambe even kore nzanko na ama teacher maningi sewa lechile sewe alani sewe fundisa ibotoa na alani sewe fundisa samwe lapo wala niku wako nina so akula indonga ito inda spedizwe nukutilapa iko ugura kikile nganika another officer to help one other officer who is working by herself that lady it was like skate ataba la kukanzo ya sere izi za bizo kuti I reason why they put ukukotisa nye kuti usewe nda ye yetwa but I'm saying ukuru mende ye nangaye si adresa uya si adresa asewa kutakula mtu za kufale njana but time sere puza ukunika ukuja kwa ngona
Umnumzana Stanley Torima ngukansila wete te njalo ngoebandla le MDC ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ibandla le MDC lithi umeli walo wembare edale le parlamente umnumzana Stamen Chamisa uhlaselwe ngabasakhulayo bezanu PF abakade behlome ngembemba lezigodo izolo abasakhulayo laba bavikwa behlasele lozulu wembare emahlayana isehlakalo lesi siza ngemva komhlangano oqhutshelwe embare ngumkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngolwesibili lapho aveze khona ukuthi ibandla lakhe lizaqinisa uhlelo lokutshengisela lisola uhulumende lonyaka uStamen Chamisa ulobe enkundleni ye-Twitter ukuthi ucatshe enkambeni yamatapi lapho athi ubesegonjolozelwe khona ngabasakhulayo bezanu PF laba Kodwa iziphathamandla zezanu PF ziyakulandula ukuthi yizo ezenze isehlakalo lesi. IMDC ithi uChamisa ube emapholiseni ukuyadingisisa phezu kodaba lwamalunga aleli bandla abotshwe izolo ekuseni lingxabanxoza ingakaqalisi. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa odokotela Nkululeko Sipanda usole kakhulu isehlakalo lesi.
Lokhu bekhona embare befithi badinga ummeli we-parliament wakuleyo ndawo bazondele ukuthi kungani kube nabantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli we-parliament owembare amacala angazwakaleli angekho emthethweni njalo kuyazi ukuthi xa kuwukuthi umuntu becala phela icala liyabikwa emapholiseni kakusuka kuthunyelwe amashugu yezanupiyefu
kodwa eminye imbiko ithi abantu bebenga abaninganga hako kulowo mhlanga
ye imbiko leyo ngabe sitsho njalo ngendaba yokuthi izandu izama ukuthi ukhanye ngani bekulomhlangano upresident uChamisa awubizileyo wabiza abantu kukanti lesikwaziyo ukuthi upresident uthena ngilombiko emfuna ukupha ilizwe ngalokho ngizabe ngisendaweni enje ofuna ukubuya kabuye akekho nomunye umuntu omeniwe ukuthi abuye emhlanganweni ka president abantu bonke akade bekhona ngabantu abasuke ku constituency yembare njalo MTC ayisilo bandlela nde ukubiza abantu kumbe lithola abantu ngamaphasini balethe emhlanganweni konke khonokho kungekho abantu baziyele ukuzokuzwa umbiko kapresident okade wona umbiko obunyuswe kuphela iy'ntatheli zindaba lezinye izihlonitshwa ezikhona kwaleyala
sikhuluma kanje ungaphi umeli wembare
u-honorable Chamisa ulondolozekile lapha khona njalo siyazi ukuthi kuzabazima ukuthi kube lokuthi abantu bamthole
lilobufakazi bani bokuthi ngamalunga ibandla lezanu PF
esiyobufakazi ngoba sitsho ngamanje njalo indaba yokuthi amapholisa kagijimanga kangako siyazi ukuthi zanu kayilethi ukuthumela abantu abathela izikhali kathiyelwa ngabantu abathela izikhali ukuthi bagcine balwisanise nalaba abafuna ukwenza imisindo kutshengisa ukuthi abantu laba banobudlelwane lezanu PF kumbe lohulumende yala mapholisa asitshele ukuthi zangabambi labo abenza ukuga
solubikiwe yini lolu daba njalo bathini ngalo
ye udaba lolu lubikiwe ngempela njalo bona abantu laba benza basifunde bafuna ukwenza ukuganga bafike lasemapolisa ngokwabo ngakho lo ngasadingekele ukuthi sithi amapolisa akusenga lapange agombolezela abantu laba babophe ngoba abantu labo abangamashuriti bafikile epolice station
besiyakwenzani
besithi badinga umeli wedala parliament u-honorable Thamisa
ube khona emapoliseni
hhayi ngeke sibe sisatshe lokho-ke phela ngoba siyabe sesimthengisile kulaba bafuna ukumsukumeza nokumlimaza
akulabantu abalimele
okwamanje siyazi ukuthi kulimale izimpahla sikatholi umbiko wokuthi kulabantu abalimeleyo kodwa uhlangothi lwe-MDC olo welfare department luzasinika umbiko singakayelaya namhlanje nxa kusuke kwabakhona okunye ukulimala ebantwini
yiziphi izigaba zempare ezithinteke kakhulu
Mbare National njalo nasepolice station lapha kade epolice station yasembare matapi sibona kube lo msindo omkhulu kakhulu njalo abantu abahamba ngezimota mbare yonke nje ingahlalisekanga kahle kodwa ngiyazi ukuthi uhlangothi lwethu ole-MDC youth league soluphe umbiko solusazisile thina ukuthi hhayi ngonxa amapholisi engafikanga angena esikhundleni enza umsebenzi wabo bazathatha amaqhinga okuthi bavimbele ukulinyazwa kwamalunga ebandla le-MDC
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa
kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe
ekhaya sibili njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibaniki ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathaweni ikulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo we-studio 7
iziphepheli zeZimbabwe ezasala enkambeni yeDukhwe kwele Botswana ziloke zingakabuyiselwa ekhaya ezinye zazo zibuyiselwe eZimbabwe enyangeni ezisanda kwedlula kodwa kule mbiko ethi leBotswana kalisela mali yokuqhuba lumsebenzi kubika intatheli zindaba yethu uMartini Ngwenya
kulandela ukuphindela ekhaya kwequla lakuqala liphose lifike ikhulu lenxenye lesiphepheli abanye lokhe behlezi enkambeni yeDukhwe engaphandle kwedolobha leFrancistown iqula lawugcina labezimapa abadinga ubuphepheli kule Botswana bekumele liphindele uqeleni ukazibandlela kodwa sekuthule ezinye iziphepheli esikhulumele Studio 7 zidakula ncazelo ukuthi kungani sekuthule kangaka kodwa bazwe amahungahunga okuthi akulamali yokubabuyisela ekhaya umnumzana Bheki Impilo weza uthi awukaphumi umbiko cacayo phezu kokuphuza kohlelo lokubuyisela isiphepheli emuva
i-latest beyoku-try first group izama Thursday manje ngizala namhla abantu angani bethi lokutshintshatshintsha amadethi akukaqondaka so angikwazi ukuthi iqiniso lakhona yiliphi
iziphepheli eziningi sesibhalise ukubuyela ekhaya noma nje iningi libikwa lisenza lokhu ngesidensi esikhulu besithi isimo ezimabhasikalungeli ukuthi baphindele iningi labalekela kule Botswana ulandela ukhetho lokudinga umongameli eZimbabwe lolodlakela ngo-2008 lapho okwabulawa ikakhulu abasekela ebandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change MDC uhulumende weBotswana kanye labohlangothi olubona enhlanganisweni ye-United Nations High Commission on Refugees bathi uhlelo lokubuyisela isiphepheli eZimbabwe lokho luqhubeka kodwa kungaphiwa isizathu ukuma kohlelo lolu bese kubona abantwana bephuza ukusungula ithemu elitsha esikolo ngoba bebemise kupheleni komnyaka ukuthi balungiselele ukuphindela ekhaya esinye isiphepheli esingafisanga uqanjwa inkama sithi bayabonga ukuthi abantwana baphindele emakilasini
esikubongelayo ikuthi abantwana sebevunyelwe ukuthi bephindele esikolo ngoba kade behlezi bengenzi lutho kulandela ukuthi kuphule ukuthi thina nje isiphepheli sibiselwe ekhaya
kodwa kulokhe kulovalo lokuthi abantwana abasoke benelise uqeda ithemu bezabe bekhitshwe njalo esikolo uma uhlelo lokubuyisela isiphepheli solusungula abanye abeZimbabwe kweleBotswana bathi amazwe amabili kanye le-UNHCR ngabe bayakhulumisana ikakhulu phezu kodaba lwabantwana abangena isikolo kwakulesiphepheli zezimbabwe esifika phosa amakhulu ayisikhombisa i-688 enkampini eduki kodwa kathesi sekusele ezingaphezu kwamakhulu amabili. Isiphepheli ezilihlekana ziyala ukubuyela ekhaya, sesicela ukuthi zihlale eBotswana kumbe zihanjiswe kwamanye amazwe, zesaba ukukhahlanyezwa uma zingaphindela ekhaya. Ngingumartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uza kwethula i-$10 ebambeneyo, i-$20 kanye le-$50 kusikhatshana esilandelayo. Iphephandaba leHerald lona lithi unkosikazi Grace Mkabe labanye abagoqela umnumzana Philip Chiyangwa lomnumzana Ignatius Chombo balakho ukubotshwa phezu kwamacala enkohlakalo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kuStudio 7 basakazi labalaleli, bengicela lingishayele ingoma ethi yona amahosana eculwa yinsimbi zeJwane. Ngithanda ukubabonga kakhulu, imnandi ingoma yabo. Sibulwa yi-government yethu yaseZimbabwe elokhetho, njengoba thina ngaba kumthwakaza kula nto sibhekayo. Abaculi bakithi bayacula mpela, kodwa-ke abatholi lutho oluvela ku-government. Kusiya ngami, bekufanele ukuthi i-government ibanikeze something, ngoba imnandi kakhulu ingoma yabo. Ngiyabonga. Lalela abahla be-Studio 7 kudawana zonke, ngiyalibikelela womnyaka lo wobutsha esawungena nzima kabuhlungu kangaka phakathi kwelizwe elibuhlungu elilobuhlungu obungaka. Asazi ukuthi kuyaphetha ngani bakithi. Siyacela ukuthi yena ubaba uChabisa akasizwele bakithi, bahlale phansi bangenele bakithi. Sisebunzimeni abantwana, ezikolo izikolo ziyakhweza njalo nje i-school fees. Sesiswele asisebenzi, obaba baphila ngokukorokoza. Nakho isikorokoza laso sesingenela imimoya sokubizwa ukuthi bakorokoze ngendlela abadinga ngayo imali. Sizakuya ngaphila izwe lingela mali linje. Ngiyabonga ngikusikusiboqo.
Njani basakazi be-Studio 7 yalibingelela, zithi njani impilo mbikele bonke basakazi labalaleli. Hayi, mina into lenziwa ngamatisha ngiyisoli. Yona i-government kayilungise imali elizwe ukuthi lawa amatisha nxa yisebenza laba ngabantu abalemuli zabo. Ngakho nto akula muntu ongasebenzela ukukholisa kuphele xa usebenzi. Xa usebenzi usebenzela impilo yakho yakusasa nokusapota imuli yakho. So into yenziwa ngamatisha lamanensi awasoli. I-government yayithi yesifika kakhulu. Labantwana sebethelenziwa basafundi, iZimbabwe zaba yini kusasa? Sisesiyinhlekisa kwabanye amazwe ngenxa yezanu p f ehlule ukubuse ibizwi laye kahle. Hhayi, namtempo selami ibizwi lami ngigcine dladla ngisukela ipane emzola e-K4.
Ngiyabonga abalaleli be-Studio 7, okhulumayo ngokwesikhathi Ncube ngisekhezi ward 14. Into nje ehlupha kakhulu esizwe ubuhlungu ukuthi nalokho kudla kuthiwa sincedisa ngakho singabantu siyizakhamizi ngenxa yendlala ekhona, sihlangana lokuthi namabele la esiwaholisa ngohulumende asiwanika i-welfare abuya amasaka akhona esezijumbajumbe bothiwe ukuthi lapha adlula khona ayavulwa achutshwe bese yadluliselwa ebantwini. Kubuye kube nemali ezikhitshwayo ezingangama-$13. Ogogo ngikhuluma njezenje, abanye amasaka abo asikabanika abakabathathe ngokuthi leyo mali i-$13 ngabalayo abakayifuni. So heyi, indaba ebuhlungu kakhulu indlala esibhekane nayo ezindaweni esikizo, ngoba ogogo abanye bakhulile mpela, i-$13 akusento elula kuyo ukuthi ayithole. Ngokuba nje sikhuluma so amasaka, okunye uma usuthathele ekugcineni uthole ukuthi ugogo okhulileyo ngesethathe ekugcineni uluphele kala mali bese siyathatha ukuchinile seyithonde leyo mali isakele yabe selisele sokuyisijumbane ngeniso kungama 5 litre amathala bakithi kusungakhulu esihlangana lapha sikwazi uhulumende ngenza njani ukuba ayenelise ukuthi le old age le ayikhangele ingabe yakhitshiswa mali kube nguye okhipha lapho ufika khona imali khiphele abantu abadala lapho vele ukuthi thine sisasengane sisabathanyana siyenelise ukuthi singayidinga leyo mali kube yithi esikhiphayo asazi-ke ukuthi kuzalungisa nini konke lokho izinto ezihluphayo kakhulu esihlangana nazo kube sekuyakuthi ihlanganise njenge-olaf nayo sibe sanikwa kwathiwa kuyaholiswa abantu abanye kubuye kunamakhadi amafoni amabizi engekho kurejista abanye amabizi ekhona kurejista amakhadi amafoni engekho wakuthi uswayini so ukudla kwakhona ngikhuluma kugcinisiwe lamanje asikakuniki ukuthi kuzanikwa nini abantu asikabi kwazi lobuzima obukhulu kakhulu abantu sebechitha besiyathona belindile ukuthi bazanikwa kodwa-ke into yakhona ayikalungiseli ukuthi ukuthi konke indawo ithile corruption yabo lapho kungela corruption aba idona yayithe yona iyanikeza imali ngomuntu ngomuntu kwasekulungisa amakhadi but laba kasebethethe leyo mali bathenga lokho kutha kathesi ukuthi kufike ebantwini sokuzima amakhadi asaqedakali amavizo asatholakali ukuthi kutshengisa konke ukuthi kusela kulanti yakhona elizweni lapho elungileyo ngelasandla sokusela siyabonga.
Njani balaleli be-Studio 7? Ya, siyabona abantwana bayatshengisela labani into enhle kakhulu. Sibonga umbalisi wabaqhubayo kuloluya qanqalazo lwabo. Sicela kakhulu ukuthi wonke umuntu ephakame abonise le-government ukuthi ayisikho lokhu njengamahlabezulu esikuphilela kulo mhlaba. Ukuhlukunyezwa konke lokho esikwenziwayo ayisikho. So sicela bonke abantu bephakame bebonise. Wonke umntwana laye aphakame ngoba ikusasa leli lize leli libulawayo. Ikusasa yabo asingeyethu. Thina sesiyehlulekile. Sebesibulele basiqeda du. Siyabonga khona lapho.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, nxa ufuna ukusithumela owakho umbiko, thumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amaqembu amabili abahlamuki abalwela ukwehlukaniswa kwelizwe leCameroon abikwa elwisene wodwa kwava amasotsha awo ayisithupha. Amapolisa kwele-Lebanon alwisane labantu ekade betshengisela kulelo lizwe ngesikhathi kubunjwa uhulumende omutsha izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqhubekele phambili eCongress izolo. Abatshutshisa lolu daba bechasisa ukuthi kungani besithi uTrump wephula umthetho. Ibandla eliphikisayo elamademokrats likhokhelwa ngumnumzana Adam Schiff kulolu daba lithi uTrump wasebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo njalo bathi wazama ukuvimba idale leCongress ukuphenya amacala akhe. Kodwa amagqwetha kaTrump kanye labebandla lakhe lama-Republicans baya kulandula lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Rafael Mtombeni ukuhlaziya lolu daba.
Ngibona ngathi kuyaphela ngokufanayo ukuthi akabasoze bamsuse laphana ngoba engikubonayo ngathi nje kuvikelana kwama-political parties la ukuthi khona bangathi bayesaba ukuthi bangamkhupha laphana kuzaba kurecord kwi-president wama-Republicans wa-impeacher wazowasuswa esihlalweni. So mbona ngathi bavikela khonoko kuphela uma belo ke bekhona phana kodwa ke icala lengathi liyakhanya ukuthi likhona egcekeni
siyabona kungani kulokho kuvela obunye ubufakazi bunganceda yini asithi kuvele obukhali sibili ubufakazi obokuthi ama Republicans lawo akubone ngenye indlela ubona ngani kungaguqula ingqondo zabo
hayi kangiboni ngalesi sikhathi kangiboni ukuthi zingaguquka ngoba okukhona kungathi sebegebhile amagodi bangene emagodini abo bema khonapo kangiboni ukuthi bangaguquka khonaphela ngibona ngathi baza iningi labo lizakuma laye upresi
manje njengoba ukhetho lusiba khona kunyanga ezimbalwa ezilandelayo khonoko kwenzakalayo kungabangela na ukuthi umnumzana Trump anqobe kukhetho kumba anqotshwe
ngibona ngathi uzanqoba uyabuyela futhi ngendlela yokuthi sesuka lapha uyabe sesebenzisa khona ukuhlabela ngoba undoda okwazi ukuhlabela ngento yakhona kakhulu uyabe sesuka lapha esehlabela kakhulu esengitshakala ukuthi ha mina vele babesithi ngilokhu angisikho mina ngilokho then abantu bazathatheka njalo bakuye bambuyisele mina ngokubona kwami mbona ngathi kunjalo
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esisala khonapha eMelika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseTexas. So kuyisikhathi sokubala imbiko elisithumela yona kuFacebook kulo Lindsay Hamon uthi wena lichona njani msakazi kusekuseni ngapha Hamon so nga uthi livuka njani kanti lokulala asikalali Danisa Blessing Dube uthi wena sawubona msakazi mina ngifuna ukuphawula ngabalandeli beMDC Chamisa abayeke ukusitshela ngendaba yokuthi bafuna kwenziwe intando yabo why thina abakakhuphe singaphaphi Nesisa Dube uthi wena morning msakazi kuzoba lo Danisa Blessing Dube Studio 7 na ngokusibikela izindaba Precious Nyembezi Masuku Utwena morning msakazi izanu isebenzisa amandla ayo ngobuchapa. Kambe siwa uma amaqembu aphikisayo angavunye. Shame on them. Abazinuke amakhwapha laba babulali. Virginia Macebo utwena morning Nkomo. Sonke Khumalo SK. Utwena morning Mazimbabwe amahle. Kuzoba lobani ke Sibusiso Ndlovu. Uthwana linjani msakazi mina ngicela ubaba sezanu ngcono livele libeze icho libeze icho nangazi ukuthi lapho ngilaleli Davisani Ncube uthwana morning ekhaya kuzoba lobani Isapeli Ndlovu uthwana salibonani bakwethu unjani msakazi hayi siyavuka Ndlovu uyaphinda lapho Hamon uthi ntunga ngise New Orleans ayikho ngisithi lichonile okay ngiyakuzwa Hamon siyabonga silethemba uphilile khona ngapho eNew
liphila nababulali liphila kanjani kule ndawo liphila nabadumisi
bheka inkosi Ngwenya uhlabela kamnandi uthi niphila njani nababulali Ukuzigqiba izosuku ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozalamba lonyaka, uZulu wetete uthi indlala imthwalise nzima. Umeli wembare edalele parlamente engweMDC umnumzana Stamen Chamisa ucashile ngemva kokuhlaselwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF ekade behlome ngembemba. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half-past 7. Mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-half-6. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Itshone kuhle.
Thank you.